Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 20 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe ukuyangena esigodlweni seState House.
Isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Uhlupho esilalo ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakadeni sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho ungadingakali khona.
Intengo yokudla iqhubeka iqansa ngesilinganiso esiphezulu Zulu osekuthiye abanye besithi sokusiyafika kusibanga somnyaka ka-2008 lapho okwakuthengwa ukudla ngamaqubaquba emali.
Indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima, yona ibe ivele inzima ngoba ebevele abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitho lokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubikwa ezahlangana lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kusasa lapho akhangelelwe ukuziqoqa ukuthi zibuyele ekhaya ziyengena esigodlweni seState House koBulawayo lapho azahle agcotshwe ukuba inkosi yesizwe samaNdebele. Kumagwaliba anxusa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye embuthanweni okhangelelwe ukwenziwa eBe Ria Park kusasa nehola lechumi 10 AM. Abaqoqa lumbuthano bawuphe igama lokuthi imbizo The Great Crusade. Umbiko lo uthi uKhumalo uzasuka kwele South Africa ekhokhela izizalwane zeZimbabwe ezizafika ziqhuba imbizo eState House andubana agcotshwe ukuba inkosi. Sixoxe lomunye wabakhulumela ubukhosi bukaKhumalo umnumzana Justice Moyo ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Angibonge ithuba elinginikeze lona ukuthi ngichasise nje ngokuba isilo sikhona lapha eSouth Africa sizohlangana labantwana baso abantwana bakamthwakazi asebehluphekile ababothwa ubusuku lemini. Makukhulunywa ngezanophobia khulunywa ngabantwana ababuya kwela seZimbabwe basebehlukumezeke kakhulu langendlela abahlala ngayo la eSouth Africa. So isilo sizobe sikhuluma labantwana baso kuwo lomgqibelo owaphambi kwakusasa mhla ka 21 May 2022 eBeria Park naseBeria kusuka ngo 10 ekuseni kusiya kuza ngokuthi umsebenzi wakhona uphele nini kodwa umsebenzi uqala ngo 10 ekuseni.
Ukhangelelwe ukukhuluma ngani emhlanganweni low?
Kulomhlangano isilo kukhangelo lokuthi sizokhuluma ngokuthi abantwana baso ababuyele ekhaya lapha abadabuka khona la bazalwa khona ngoba kuleli lizwe yebo bahleli kodwa abaningi abasahlalanga kahle ene sebegcwele kakhulu ngobuningi abantwana baseZimbabwe abakuleli lizwe esokukhosa ukuthi sokwenzakala izinto eziningi abanye sebetshontshela abantu sokunobugebengu obukwenzakalayo obunye bezwa ngabantwana besilo baseZimbabwe sokulento eziningi kakhulu ezizakalayo lapha. Yikho isilo siphakamile ngale kwelikamthwaka ukuthi sibuye sizokhuluma labantwana baso sibaqoqe sihambe labo laba ngathi bahlulekile ngoba kukhangelelwe ukuthi abantu abaningi balesifiso sokubuyela ekhaya kodwa besuke kube ukuthi abalazi zokuhamba imfanele ezinjengezimali zokubhadala ngoba siyakwazi ukuthi ukuya leZimbabwe kuyadura especially umuntu mayengasebenzi kuyadura uzayithatha ngapi manje ke isilo sithe ngcono sibuye lapha sona sizoqoqa laba bantu labo abalesifiso sokubuyela lekhaya sibona ukuthi siya organize kanjani the transport ukuthi bebahambise back ekhaya yikho ke isilo silapha kulele laseMzansi
bakhona yini abadabuka khona ngapho kwele South Africa abanxusiweyo emhlanganweni lo
yebo bakhona abanxusiweyo abakuleli lizwe ele South Africa kunxusiwe abezenkonzo kunxusiwe abama political parties kunxusiwe labe human rights so banxusiwe abantu abanengi ngokuhlukahlukana ngama departments abo abalapha abakuleli lizwe ama South Africans banxusiwe engilethemba lokuthi bazaba kuzoba lama representatives abo kulowo mhlangano lo yabo
umnumzana Justice Moyo ngomunye wabakhulumela ubukhosi bukaMnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule ngameli Emerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo uMnangagwa wethule amazwi la eHarare izolo ekhuluma labakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akumanyano wePollard ihofisi kaMnangagwa ithi uvumele iPollard ukuthi ibize umhlangano wokukhulumisana ngokushabalala komnotho welizwe enhlanganweni wayizolo bakhulumisane ngokuthiyene okugoqela inguquko emele yenziwe phambilini ngokhetho lukamnyaka ka-2023 uMnangagwa uthembise ukuthi uhulumende uzazikhangelisa izixwayiso eziphume kulomhlangano amazwi akhe aza ngesikhathi abamabandla aphikisayo besithi abantu kumele bavote ngobuningi bakhiphe uMnangagwa lohulumende wakhe esihlalweni kukhetho oluzayo ngoba sebebulele umnotho welizwe njengokuthembisa wethu nandi ihlandla lesibili lengxoxo esiyethule izolo phezu kwesimo somnotho osokulethele uZulu ubunzima obukhulu uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lelunga leCitizens Coalition for Change uMnumzana Bednico Bebe endawonye lelunga leZANPF uMnumzana Believe Gawule onguye umqalisi ziba
silale ukuthi sina ke amaZimbabweni into esiyifunayo kasiyazi okwakade sifuna kuphela ukublema kuphela kodwa lapho kungadingakali khona ilizwe lelingelethi sonke ilizwe leli lifuna thina sonke sibe committed ukuthi nisilakhe kuyile singakwenzela ilizwe lethu sonke sindawonye collectively yikho okudingakalayo okulokuthi abantu belethi nxa amanzi engavuza ngale kuthiwe ngumnangagwa kuthi ngale nto zingawonakala ngale kuthiwe ngumnangagwa kanti uMnangagwa nguye opompa amanzi ebekuzeni ngani upresident uMnangagwa ngoba opompa amanzi ezambezi kumbe amagesi yonke uMnangagwa uMnangagwa unike abantu umsebenzi ukuthi bawenze abantu laba bayeshile kumsebenzi kakukhangele amaZimbabweans bekhangele basole khonapho lapho okungasethezwa khona
Baba Pepe nanso ngamazwi kaGawule uthi ubaba uMnangagwa kayisilo polisa njalo ngeke limsole ngodaba lwenkohlakalo ngoba kule Zimbabwe Anti-Corruption Commission kule zinkantolo kanti nxa zingabopha abantu zibagwebe ngeke lisole uMnangagwa ngento yonke
wena nxa ule company yakho uqhatshe chief executive officer nxa uchief executive officer angehluzeka ukubuya le-tenor around strategy uyamxotsha so uMnangagwa yicandidate yokuxotshwa ngoba ngu-chief executive officer weZimbabwe uyehluleka so yi candidate yokuthi kaxotshwe ngoba uyehlulekile ukubuya ne-turnaround strategy akuncedi ukuthi khona sesabe ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi u-chief executive officer uyehluleka sibe simgangalaza ngoba isikhathi esiningi abantu ababe bemvikela ngabantu labo ababe bele benefit ye-corruption naleyana engikhulume ngayo ukuthi ikhona
ngiphenduke kuwe ubaba Gawule into engizikhwelile sikhuluma nje amafutha okupheka o cooking oil kwezinye isitolo ama 2 liters isibiza $7 kusiya kubo $10 konapho abanye bathi lokho ikwehluleka mpela kuka hulumende ngokunjalo kumele asuke embusweni baba Gaul
baba Nkomo mina kangivumelane lakho konopho ukuthi abantu bengabaleni abayisholileyo yonke into eyenzakaleyo abangayithakazeleliyo bese besiba neblame abayisa kupresident umthuli uyasebenza kodwa kulabantu abamehlulekisayo abantu babona abamehlulekisayo bafuna ukwehlulekisa yena upresident ngokwakhe bafuna ukwehlulekisa uhulumende ngokwakhe ngoba umthuli uyasebenza ubusuku lemini amasela abhoboza izikhala ebusuku lemini nxa ezivala umthuli yabona ukuthi njengakho lokhu umthuli kubonile ukuthi amabhanga yiwakhipha izimali enika abantu babo labo abayibo abayenza ukuganga ngapha emkambo wemali ungakhangela ngakhona kumthuli kade kuzama kodwa sokungasitha sokusafisa labanye abantu abangalashupho olunjengalololu kanti labantu abakhoza ama-prize siku zonke izitolo ezingapresident mnangabwa yini kanti aliboni ukuthi kuloku kuganga nje vele kusegcekeni okwenza ukuthi abantu bazonde basethola nomvukela bavukele uhulumeni
baba Pepe ungusomabhizimusi lawe yebo lisebenza lezitha yini ukukhweza intengo lizama ukugenqula ubaba umnangagwa lapha
uyazi ukuthi ukuswelakala kolwazi yinto ebuhlungu kakhulu okokuqala nxa umuntu esithi khona amabhanga anika abantu imali abahamba beyihambisa ku-black market uyabona ibhanga isebenza ngento okuthiwa yirekhodi umuntu oyabe enika imali ebhenki uyabe sazakala ukuthi ngubani i-adresi yakhe ingaphi usebenzela ngaphi ngoba i-information yonke naleyo nxa ukuthi ibhenki ingakakunika imali kufanele ukuthi bekhona shuwa nxa kuwukuthi kulokhu kuganga okungalo bangehlule ukuthi balandelele bayafika lapho okusebenzela yena lowo muntu khona okugangayo bambona uhlubona ukuthi khona bayokana kucatha ngomunye njengentethe ngokuqala lokho okwesibili nxa uprezidenti enguprezidenti olalelayo ukuthatha ngaphi ukuthi amakhombi ayevele efakwe nguprezidenti lakudala lakudala sikwazi ayevele layisenswa esazakala ukuthi athwala abantu uzuko wayevele khona pho owamisa amakhombi ngubani
umnumzana Abednego Bebe ngoyibandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gaule intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqansa ngesiqubu esikhulu nsuku zonke okunye ukudla sokunyamalala emashelfini ezitolo amafutha okupheka ayisilinganiso se 2 liters asethengwa ngemali engamadola azinkulungwane ezimbili 2200 kuthi i 10 kg yempupu isifika phose amadola ayinkulungwane ezimbili $2000 irice a 2 kgs isithengwa ngamadola afika phose inkulungwane eyodwa 899 inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli yabantu abahlanu isifuna imali engamadola ayinkulungwane ezilikhulu lamachumi amabili $120,000 ukuthenga okumqoka nje kuphela ngenyanga inye kusenjalo abesifazane bathi ukukhuphuka kwentengo yempahla kubathwalisa amagabha avuza zayo okwedlula abesilisa ngoba yibo okufanele benakekele ukuthi umndeni wabo uyathola ukudla okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele unkosazana Othilia Sibanda umgcini isihlalo ogatsha lwabesifazane kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
indlela izinto ezikhuphuke ngayo ezitolo kuyenza impilo ibe nzima yona ibe ivele inzima ngoba evevela abantu bengelamsebenzi bengenelisi ngitsho lokuziphilisa and kwenza impilo yabantwana ibe nzima ngoba ungawuthumela umntwana esikolo engelanto eyidlileyo ungenelisi ngitsho lokumthengela isinkwa sokuthi athwale kwenza umntwana le mfundo yakhe iyehle ngoba nxa umntwana elambile uyaphambaniseka thize ezifundweni zakhe izinto zikhwele okudlulise amalawulo njalo omunye lomunye ulendlela yakhe afaka ngayo intengo intengo azilingani phakathi kwedolobho okuthi ukuthi so wonke umuntu usesenza umathanda
labo ke abesifazana abalamabhizinisi benza ngcono yini sesikhangela lalabo abathengisa impahla ezehlukene
kulabo abalamabhizinisi angilathemba ukuthi bayaphumelela ngoba kathesa sokusenzakala wena uthule ibhizinisi yakho ulamagrosa akho phambi kwamagrosa akho kulomuntu ohlezi naye othengisa into ezifanana lento ozithengisayo phambi kwamagrosa akho okudala ukuthi ibhizinisi lakho lingahambi ngendlela njalo lingaphumeleli kulabo abemfika abathengisa okuncane omama abathengisa amatamatisi bayakhala ngoba lento zangkhona zisawodeki kuba nzima labo ukuthi befake intengo elenzuzo phezulu ngoba kuyenza lezinto zabo zigcine zingapheli ngendlela abazithengisayo okudala ukuthi impilo iqhubeke isiba nzima emuntwini wesifazana onguye ongumgogodla womuzi umgogodla wendlu ngoba umama uyiyo insika yeguma lakhe bonke ubunzima bubuya phezu kwakhe abantwana babuya kumama besithi silambile ubaba layo uyabe ekhangelele ukuthi umama apheke ukudla okwenelayo okuyenza kugcine kuyenza uhlupho lwe-domestic violence lungapheli phakathi kwemizi ngoba indaba yemali lokuswelakala kwempilakahle ezindlini kudala ukukhula kwe-domestic violence abantu beqatshaniswa yinzuzo kuphela ezindlini osokwenza ubudlwangudlwangu buqhubeke bukula njalo bungayibi lenano lokuthi buyehle phakathi kwemizi okunye esikukhangelayo akusokuyenza obaba behluleke lokuphila kuhle lemuli zabo loba ade ngubaba ongelalaka kodwa ngenxa yokuswela inzuzo kwenza impilo endlini iwome ingabi lula kumuntu wesilisa njalo indaba yokuswelakala komsebenzi phakathi kwaleli lizwe iyiyo eluhlupho kakhulu oludlulise amalawula ngoba wonke umuntu usephila ngokuthengisa akusela muntu okwanisa ukuthengela omunye ngoba sonke siyathengisa njengabahlali njengabomama wonke umuntu uyathengisa
lo ke ngonkosazana uTilias Banda umgcini sihlalo ogatsha lobesifazane kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC yabo
okwamanje isikhangelo eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi uhulumende usefake imigoqo yokwenqabela abongi labongikazi ukuthi basuke elizweni ukuyadinga umsebenzi phetsheya iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uphakathi kokucwayisisa imbiko yokuthi kulabo somabhizimusi abasebenzelana lamazwe aphetheya ukuthi intengo yezitolo iqanse mahlayana lokunyamalala kwempahla yezitolo ngenhloso yokumsusa esihlalweni okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yeah, sanibonani bakithi balaleli konke nabasakazi leStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Ngifisela okuhle kodwa. Yeah, ngingamoshi isikhathi ke lapho okhulumayo lichagwane elikhulu uKhanyani Ncube esigabeni sakosuku kwelasePlumtree ngokuzalo. Yeah, ngokusebenza la ngikhuluma ngikhona ngilapha kwelase South Africa eJohannesburg. Right. Ngizathanda ke bakithi ukuthi ngithi ukuncoma inkulumo engithe ukuyizwa ikhulunywa ngomunye uchairperson wenye inhlanganiso ethile uma ngaphazami uthi bebekhuluma ngendaba ezedata kwelaseZimbabwe uthi bathole ukuthi khona no idata lekhalisa abantu kwelaseZimbabwe akusukuthi idata iyadula idata ayiduli ingabe ichipile ukudlula maybe kwamanye amazwe khona apha kwiSADC kodwa into eyenza kubonakala ngathi iya yadula ibuyanga base Zimbabwe bezisebenzisa seZimbabwe ngani ngoba abantu abaholi imali ebayenelisa ukuthi bafeze izidingo zabo kuphela imali amakampani ababhadala wona nohulumende abhadala izisebenzayo incane kungakho ke kubonakala ngathi ke idatha leli liyabiza cha idatha alibizi and ukukhulumile impela iqiniso wathi no idatha lona kalibizi phela ubuyanga yibo abuyenza abantu bebona ngathi idatha liyabiza so ke okwesibili ngizazama ukuthi ngihlakaniphise le ndoda leyi ethi yona engumholi we EFF Zimbabwe indoda leyana uma kuthi yafoma iparty yayo ithi yena imitator uJulius lo kaMalema ifar away from ukuthi ibe seduze nokwenza kwakhe ngoba angimzwa mina ukuthi ufunani lo muntu futhi akazwakali nje ukuthi ufunani laba bantu nje yilabantu bokuzakhela amathuba omsebenzi bemoshela abantu isikhathi indoda ntimande kunibothwa ntimande kuthiwa whatsoever yena loyo hayi ndoda no akuzama ukushintsha ukwenza ubone ukuthi kahle ufunde ngepolitiki ukuthi kanti yini ye ngibonge bantu bakithi amen kuleyo ndawo
sanibonani Studio 7 ninjani Aitinas yaphila yabonga bakithi ikuze lisiphazona izindaba ezimnandi bontungamile inkomo sithandekile mhlanga alasesiyandlovu osesiya Jeremiah lapho siyalibonga kakhulu kudayalizwa umsebenzi womuntu kube hayi lesiphathela indaba ezinhle Chris Gante umlondolozi ndlovu khonale Harare hayi indaba zimnandi alikhethe ihlangothi ngithi ke ngiphawuleke lapha udaba bakithi laba bathi bona isosikamthwazi kasivula amehlo sikhethe inkokheli yaso ingaphi inkokheli zakhipha iZANU-P F bakithi yekelani ukuduhisa abantu yekelani ukumisa abantu umqondo isikhathi sesisondele esika-2023 ake liyekele abantu ngendaba kamthokazi kelitshela abantu ngoshamisa ozakhipha iZANU-P F lobumnangaga othiwe ngalapho nguye umuntu asivoteni sonke singumthokazi le mthokazi kayivoti iqophile awangikhiphe iZANU-P F sawini ukukhipha iZANU-P F sasibona ke njengomthokazi ukuthi senze njani sisitepha forward after kuphumizana alikho iqembu elilangikhona lingavuka likhule lithi liyakhipha iZANU ngaphandle kukachamisa siyakwazi lishona yini kodwa yeke lilani ukucriticize abantu ngokuthi umhlobo bakhe but asibhekeneni asizweleni usizi bakithi abanye abafeduka basegoli bakhuluma ngokuthi uchamisa yewatwati umthokazi watwati bayohlala lapha kuze kube nini bebizwa ngumakorekwela nazi le Botswana siqalise ukukhuluma ngama-foreigners bakithi ake nivula amehlo yini elivale kamehlo lina elikhuluma ngemthokazi yini elivulala abantu umqondo yini futhi selithela abantu ibilebile emehlweni ukuthi uyangaboni ukuthi yiphi into kumele siyenze nasi into kumele siyenze yena uchamisa wangena selikwanisa uku-address indaba zangezamugugula kunti
mbingeleli basakazi be-Studio 7 nabalaleli mina ngifuna ukuphendula lo baba lo othi khona yena i-CCC kudala yangena iyenzelani abantu angazi baba ukuthi kudala yangena kuphi ngoba i-CC ayikaphathini izwe lasezimbabwe yona iZANU-P F ngoba kudala yangena iyenzelani lina lingamasabhu namapholisa asesigabeni kumele liholiswe iZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele ilinikeze imali ngoba iZANU-P F yiyo ephethe imali yelizwe i-CCC ayinamali yelizwe ukuthi izalibhadala lina lingamapholisa asesigabeni lingamasabhu iZANU-P F yiyo ekumele ilibhadale yiyo ehlulekileyo angazi ma uthi i-CCC iyehlulekile iyehluleke ngaphi nini ngoba i-CCC akaziphathi ilizwe and lokho okukhulumayo ukuthi ama-sanctions ama-British oro ini iZANU-P F thina siblame iZANU-P F yiyo nje esimoshele ilizwe iZANU-P F ngoba yiyo esembusweni yiyo edlalisa imali yelizwe nakhona lokho okukhulumayo ukuthi abantu batshontshe igolide abantu beZANU-P F yibo abatshontshe igolide nothi abantu be-CCC abeZANU-P F iZANU-P F yiyo kumele libhadale hayi bobaba awuyilandele kahle i-politics uyilandele kahle sibini hayi sibonge umama wasembelengwano
ngiyabonga isihlobo zami ekuseni namhlanje kungolwesibili ngiyabezwa abadala bekhuluma ngokubani abantu asiyeni selungu seZimbabwe siyovota siyafisa lokufisa ukuvota kodwa sithulwa into yodwa besisemakhaya ngo-December kusangikhulunywa ngokubhalisa abantu kathesi njengalethi icala ngapha kusuka le Plumtree kusiya lentshonalanga yakhona kuze kuye kuma emabhungane angaze ngizwe langelanga lilodwa abantu bekhuluma ukuthi bebebhaliselwa ukuvota angaze abantu babhaliselwe ukuvota khona lokho njalo angabe kuthiwa siyavunyisa ukuthi lo masingapha bekwazi ukusibhalisa ekhaya ukuthi makuvota sikwazi ukucela angeke sicela ebalungeni sithi siyobhalisa siphinde sicele futhi ngoba into zakhona zenziwa phakathi kwesikhathi azenziwa ngamaholiday siyacela ukuthi sinikwe lati thuba lokuthi sibhaliswe sihambise izithupa zethu abantwana besibhalise ngokuvota lati sivote akekho umuntu ongamelana nokuhlupheka khonoku esimelane nakho khona ngapha nasekhaya kunjalo kungasi ngenxa yabantu abangaphandle izimbabwe ngabona abantu abaningi bekuzabuya abantu abasuka kwezinye indawo lezi khulu zona lezo ezizwe eziphethe izimbabwe kade bezasinda abakithi abaningi ngabe sebafa so siyacela kakhulu ukuthi angabe singavunyisa ukuthi abantwana lati besibhalise ngoba izithupa zethu zikhona emakhaya sibhaliswe lati sihambe siyovota siyafisa lokufisa sibukuvota akekho lo yedwa ongazimiselanga ukuvota makungake kuthiwa nje khona lana kuthiwa njengaselapha eSouth Africa kuthiwa sivunyelwe kumbe ukuthi siyevote embassy abanye bangalala khona abantu ngendlela abaningi ngakhona abafisa ngakhona ukuvota kodwa sivalelwa ngaphandle ngenxa yokuthi into zakhona zenziwa ngesikhathi sabo beyazi ukuthi abantu ababuyele emsebenzini sebebuyele kuyasihlukumeza lati kakhulu nxa sokuthiwa abantu sokungani asithandi ukuba sekhaya thina abanye sesibadala mina nalunyaka nje ngikuyo ma utshayisa inyanga yami ngiyafikisa amathuma ayisithupha lokhu ensegangeni anginafusi lapho engiliba khona anginasifuyo kuthenga izifuyo ziyafa ngoba kazinakekelwa njengokuba noma zinakekelwa mnini wazo siyacela kakhulu sike sibonelwe lathenya indlela ukuthi singaya kanjani ekuvoteni sibe abantwana besibhalise kumbe kulethwa amaphepha ngapha sibhaliswe phela kodwa omunye lomunye ayovota endaweni yakubo kungabe intokozo lokho igxoma thamsanqa
nalubonani balandele bestudio 7 linjani okhulumayo ngundlovini ngisekwele botswana sesesiyidisikhadi ngilandela istudio 7 ngilalela imibono yabantu abatshiyeneyo abanye bekhuluma lokhu lalokhu kodwa engikubonileyo sithumayela ivesi eyi-1 ngendlela ezehlukeneyo mayelana ngokwenzakala kwelakithi lezimbabwe babona inkinga yasekhaya ezimbabwe laphana izano inkinga yethu enkulu izano alubana sonke nini mazimbabwe esilapha phandle siyahambani sonke nini ekhaya siye kurejista ukuze sikwanise ukunqoba izano siyikhuphe embusweni siyikhuphe through embona ngane singayikhupha through iqembu leli elitsha elesicc elabochamisa le lawo amanye amaqembu lawa ngiyabona kakhulukazi amaqembu ethu lawa angabe eluhlwini lwethu lwakomthwakazi kodwa ingani siyasilela alubana abambana khulume into eyi-1 ukuthi hayi bo madoda asivoteleni iqembu eliyi-1 elinjenge-CCC sikhipheni izano aze singakhiphani izano kuzaba lula kakhulukazi ukuthi inhlupho esinazo lapha emathebeleleni sizisolve ngoba siyabe sezisolva ngabantu abatsha abangenileyo inkinga zonke esibhekane lazo ziphuma kuzano izano yiyo i-really big problem yethu iyahlanyela yonke into kusukisela kubandlululo ngaphi ngaphi izano eyabuya lezinto lezo so ungangena iqembu elitsha kuzaba ngcono ukuthi sibe le ngqubekela phambili ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318
mabakandimiri Blessing Zulu Baba Wande Baba Choto Tete Mavelas Mike Hove Asad Goriwa Thomas Silipasi Mwai Jena Loida Moyo Mangujwa Chingre Madondo Owero Rutendo Mawere Godfrey Mutimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uzanai Musengi, Patricia Mdadigwa, Chris Dube, Chris Gande, Unga Mili Ngomo, Flaxage Jeremiah, Sasbanda, Tuso Kumalo, Anasitia Ndofu, Ulondolozi Ndofu. Ewa Katisia, Chitokurangari Rai, Basa Kuru, Ramakasia, Basara Maita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
ngathi asavumi ukuba sikhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye othiwa inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uqoqa ukubuthanisa izizalwane zeZimbabwe kusasa ezihlala kwele South Africa ukuthi ziye eZimbabwe uyangena esigodlweni seState House. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukusuka esihlalweni enganqotshwa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Libe lempela viki elichukela.